So we see card to send up a VOA in the valley.
Lami ngibonge uthando nokawande obese phayindaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani silukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 mpandula 2023 ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abangaqobanga ukukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Ubakhulu akulabanye abavele badlondile abantu ukuthi base bathi kubhongo kwenzile kumele angakwenza kanje. Kulalaba bathi mhlawumbe kulesizathu phemsha umuntu lo usebenza enye indlela yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu osingafaka la uzanje isibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition.
Ummeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leCCC unkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe labo izolo besethethwa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesi njalo kulembiko ethi umnumzana John Baraza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wozokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho ukususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangenanga kukhetho abayisikhombisa kodwa yena ubekhethe abayisitshiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Ngilesiyazo omthule Ncube labo Monica labo Chris Mthangwa labanye abaningi omombeshora. Kodwa abasha engibaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Namavetera owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnakagwa kuyisimanga kodwa-ke kufuze ukuthi kucabangisise lakho ukuthi kuvele kuhlele kuhlupha emisebenzini iziningi uma kuthe kwabuya isihlobo sikamaneja abaningi kuyabethusa ngapho ngifakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele awuthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa uma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo yazi lo oza interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterviewa kuthiwa ngesilungu they recuse themselves and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointment ayenziwa umkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe uyabebika kuwe ekusebenzeni kwakhe ukhothama kuwe kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela umntwana lo akhona ukuthi akuphilise kwezinye izikhathi ma uthe wenza amaphutha. So sesingakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe sizwe yena umkhokheli kahulumende omnakakho achaze ukuthi kanti kuyini impela okukhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli bakabaministers.
akula banye bavele bazondila abantu nje bahle bathi kuwrong konke mina ngakwenzakala kulala abathi mhlawumbe ulesizathu phezu umuntu lo osebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu osengafaka la uzenza isibanga
bekufanele ukuthi umongameli Mnangagwa enzeni obekungaqinisa i-cabinet leyi kumbe kubangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe
abaningi kuleli thuba esesikulo kuleli banga esikulo njengabantu bezimbabwe abaphelele abadingi kwakha ilizwe bakhangelela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthiwa ngesilungu yiunity kulokhu kuyi-party ZANU-PF loyalist abalalela umthetho we-ZANU-PF ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga izanu wasezi bebalahle ngithemba ukuthi uqinisile uMs Jojana kulahle lokho okwenzwa kusiyawo 1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi ukhuluma ihloko bani wadividwa ngokuthi wena ukuyiphi party usupporta bani bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelani nayo kubhaka even abakwe-CCC obithi labo-Westman Ncube abaningi amanye ama-appointments abese bakhokhela njengenkokhelo khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu bacanti umuntu lwesefuna ukuthi umanyane bese bekhohlwa ngokube lokhu bemphilisa bedinga ukuba i-opposition uyakhumbula lesa isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa i-loyalty usegijimisa mpela ukulungisa ilizwe ngabantu abakuthiwa ngama-technocrats ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo uJonathan Moyo omade abe-agriculture bangena kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfi
Alo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba ngontando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama-councillors babatshela ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, u-councillor kumele kube ngubani. Babe ngekho ayisibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu laba abavotelwe koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo, lo-deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Konxa thina at this stage sesizathathwa la imbobho sithwale inhlamvu sethusele ama-councillors okumele asebenzele uBulawayo kuthi ukuthi wonke ama-decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokhu yinto ebuhlungu kakhulu ebantwini besi ndebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections so yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures ibe le constitution ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenza. We need to go back to basics, sihambe ku-Congress siyekhetha i-leadership, sihambe ku-Congress siyekhafaka i-constitution, sihambe ku-Congress siyekhetha ama-provinces. Lokhu akuvunyelwa, lokhu kulihlazo, lokhu kunika uBulawayo wayo izinga elingaphansi kakhulu.
Sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcini sihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona kungasela ukuthi liqiniso yini.
Indlela okukhethwe ngayo umeya lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees. Abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla badecidela uZulu kaMthwakazi ukuthi kumele kube ngubani ukansela othea icommittee le, kumele kube ngubani ukansela ozathea icommittee leyana. Lokhu kusibisela emuva Chris Gande. Besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonoku ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse, liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition besithi izanu kabayifuni. And this is how we thank them, this is how isibongo sephathi sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees, we will impose umeya lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izanu kabayifuni.
Lo ke ngumnumzana Sengezochabango isiphathamandla sebandla le-CCC. Kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kaChabango isithi uhlelo lokukhetha umeya la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle. Ummeli weSunning Dale edalele eParliamente njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa inkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapholisa athi uKademaunga loCounselor kaWard 10 eHarare uClyde Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala leli cala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapholisa edinga njalo isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledale leParliamente esetheswa icala lokutshotshozela uDlakela njalo sokwedlule umnyaka elokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. Untungamile Inkomo Studio 7 uqoxe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukaMadebunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu. Thina siyabe silokhu esikhangele sibona ukuthi iSADC kanti izafaka iripoti. Sabona befaka umnumzana Job Sikhala etilongeni laye. La esele close to over a year okwakathesi engelacala. So hayi into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day. Hayi abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha. So maneni sibone ukuthi kuyahamba njani amacala lawa abaphonga ubuya lawo every day besithi i-opposition hiyo yenza izinto ezinje. Sesibona lathi ukuthi hayi akuseyikho ngathiwa sokule zinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabani.
Isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo Ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetho.
Into eyenzakalayo nge-SADC protocols siyakwazi ukuthi lathi it's a process. Sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana ubaba uMorgan Tsvangirai anqobe umgabe ukuthi kwaba le ngathiwa inkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani. Sezwa umongameli we-South Africa uRamaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu
congratulate but why Pongu Uzobona Ngoba, you know, why city he cannot take the stance ukuthi angisoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue. So uma kufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadiki sasinceda ngani. They have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo. Singabona ukuthi iZambia, iMozambique, iTanzania lamanye amazwe e-Africa laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle. Ubaba uNkomo enguye owezaphu lobaba uChitepo loMgabe later abezano lo ndaba ningi sithole kwakuncedisana ngama countries wona lo. So bangathanga umakhelwane ukuthi ma kule msindo bayabuya labo bathi hayi ekhulumela nini sibona ukuthi kuhamba njani lingachani. So yinto esiyithembile yona le ngoba siyakwazi ukuthi bantu ka test akula msebenzi akula magetsi akula into ehambayo ekhaya akula mali, there's nothing that is moving. And ukulibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it. Katesi sesibona uMnangagwa appointing his sons, his wives and everybody that's related to him in a powerful government like Zimbabwe, which is a democracy.
Hello, ke ngumnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla le-CCC ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi akusilo qiniso okukhulunywe ngusomabhizimusi ocubungula ezombusazwe umnumzana Ibo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela iqula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bay Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngilele Studio 7, ngilele abasakazi kunye nabalaleli, ngithi mina sizange ngawasho laphana nje ngogawule. Namhlanje nje siyakubona na ukuthi uMnangagwa nje usebenzela sakhe isikhwama nabakho abantwana, usebenzela sakhe isiphala nabakho abantwana, hayi izizalwane zeZimbabwe. Ngoba ugawule kavula amehlo akubone nje njengamanje njengabelokhu esitshumayeza ngento ezisegcekeni, sizibona nje ukuthi hayi nje kulungani siziphofu. Kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi ngokwezanupf nje ngokwezanupf ohlala kwezanupf kungumnangagwa nabantu abakhe nomdeni wakhe. Ngiyabonga
kum kwathi sihlelele. Hayi zimbi indaba madoda, zimbi indaba madoda kwelikamthaniya, zimbi manje ningakhangela ngithole ukuthi hayi ilizwe selitshintshile. Ilizwe litshintsha kanjani? Nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini? Ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes wathi efika wathola ilizwe lilizwe liZimbabwe, wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba iRhodesia. Now ngundoda lo okuthi angumnengwakwa, umnengwakwa layo seqayisenye into. Kanti ma uzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze Minister of Tourism, kuthi omunye ebe kuminister of finance, kathi imali sisiya ngaphi? Iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu? Then unazingeni laba abantu bakuwe kwenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela ngolokuze no George Bush ngoba kwaba lo George Bush Junior laye waba ngu president kodwa hayi bona baba ayikwenza ngesilungu kwaba ngconywana manje kwethu kwabantu abamnyama laphi lizwe liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzele esikhomeni somuntu now awuboni kathi omufaka ku finance omufana ku tourism konke lapha yonke economy isifanele igwenqile ngapha kumnangakwa oh asazi ukuthi lo baba lo lama advisors akanala checkileyo angazi ukuthi bama advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga esikhwameni sakumnangakwa thank you bye bye siyabonga
salubonani salubonani ku studio 7 ngiyajabula li audio mayingafundwa yezwa abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo ende kubuhlungu kakhulu phezu kwalokhu sithi siyananzelela sithole ukuthi iZANU PF yarobha yangena ukurithi size sithi ube kwangena i-CCC kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangenwa mahara manje iZANU PF bathule kuphela bafakana nabantu ababo sazi ukuthi kuyojintsha kutheni laphana singakhala kakhulu bese sikhathi siyazihlukumela asikhulekele mthi ube kuyabangena abe-AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa laphana kakhulu
sebingelela studio 7 siyabonga mna ngombono omncane nje ngibona ngasenkinga ukuthi umeya osefakiwe futhi ngubani into eqakathekile ukuthi ngababona ukuthi balwisana lokuthi i-government ezanu ingafaki makhala lapho kwaBulawayo i-council ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisanana nomeya wabo kungangeni government izofaka abantu bezani ngenkani kwaBulawayo bekwazi ukuthi abantu bakoBulawayo bafuna into ezayo abavotelanga futhi sonke bakoBulawayo bafunda ukuthi babambisane bekhuluma into eyodwa ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga into eqakathekile ukuthuthukisa uBulawayo kulungiswa imigwaqo kulungiswa i-health sector yonke kulungiswa amanzi khona okukhona esinakho uBulawayo sikubambe qine singavumeli abantu bezani bezobhoxa kuBulawayo kuphela so umeya okhona uqondile abantu bangabazami ukumvotela ngamandla wemsikekele kuphela
Studio 7 abonjani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo abasakazi nje kuzo zonke ngeke liqede ukuliqamba amabizo silokho sisizwa njalo ngaba amaminista ayi-CCC alokho ebotshwa Believe Gawule ke Believe Gawule ma ekhuluma vele ukuthi alibathi angingakhithiza inyonga ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le qembu lakhe lezami hayi mina ngathi uGawule kanjani angazi kumbeni wayikhona into abayesaba onje bakhuluma iqiniso funa bedinga abazo kodwa basebejikela umbuso angazi Gawule shemo ke lezinuka amakhapa amakhwapha abazali selihlonipha impela lingamandebela akithi kodwa hayi mani indlela eziphatha ngakhona hayi hayi shuwa sazi imali naleli idingayo hayi shuwa isono lezi lisenzayo bazali isono sibili Gawule hayi hayi seku-offer ku-offer bafowethu imali ithini ngoba nje upresident wenu sefake abatwa bakhe family yakhe lithini ngakho ku-right nakhona
Studio 7 linjani labo thina siyaphila basakazi siyaphila basakazi besicela yazi ngabe iyavuma kile sindele le namba zala abantu Gawule laba dalolo umtundu talo ozongikhanisela lo ohlisa ubukhanisela wesitobuyalwana besicela inamba zabo lapho egroupini lapho sinikeze zona inamba zona sike sithakaze nabo sazodwa ku-inbox ngapha and futhi angeke sikhulume ukuthi inamba ziphiwe yini angeke sikhulume inamba ziphiwe yini lapha kuzila just nje lathi lasifakela kuzi inamba bona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indaba le sike sibangene yathi ngapha ngoba eyi hayi kunzima la Gawule ukutheni ndizozela umsebenzi ngapha ke ukuthi utsho utsho kiba agcwele egoli kona yabona so into ezinjalo nje zasikhahlameza emoyeni Gawule lo nguye ofuna ukutshelwa mpela utshela umtshitshela kanye mbonjeni kanye hawa lo muntu Gawule engichazi khona into ezithekile eziyale ngeke zani PF yakhe ngeke wathi zani PF udla la khona singasidli khona so uma izidla khona yena akazama ukuthi esihloniphe phela khuluma oqala ukucaya ngathi nambe zihlawane siyebotshiwe e-CCC kanti ndawo washo e-CCC ibotho awazani PF wabotho zani PF lidlakela ukhulu kakhulu zangebotshwa ngoba i-CCC isebotshwa thola ubenzidlakela udlakela uvele kuphi ke ndawo hayi hayi anto azake sihloniphe akushamisa ungaphi le ngaphakame eke zama ukuzikhulumela yini siyi-CCC hayi siphele nzima wafowethu okhuluma ngokugatsheni lapha emzansi ethembisa la ekhanzi zarengai.
Studio 7, Studio 7, salubana ndinjani nga poa anoti na siapila nga pa. Ie, musuna mdona. Sibongi tuba. Ie, utabla mdugu lendo da ya kubla wayo. Ie, umsegeli kasuto lupa. Imeya. Waya umsegeli nga meya. Okala ngutu David Coltati. Ute, nuzo shasela. Tapungole corruption, nuzo shasela. Na ma kansila. Ayenza ya corruption. Hau vee lendo tikadi zikinga panzi ngempela. Ya wofula. Ie, haba setuze layo. Agendi itulise wofu. Kutu uzo shasela ya corruption. Hai ama kansela. Uzo shasela ya corruption. Pese vechwaelu uzenzela. Abantu lapha noma au kansela. Kobla wayo veenza. Ya corruption. Uze kube question ukuthi alternative government enjani le corruption encintisana lezazo kuhlaselwa i corruption mnumzane. Ngiyabonga ithuba
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamchina zohlobo lwama helicopter elokhu edinga isigilamkhuba isafohla ejele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanelo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucathangelwa ukuthi engaba entshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba kanje, ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili, kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha hayi laye bengisikhuluma ngaye nje khona basithi aleli lilwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwayo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khonapha ngoba ngithi kwakuyimdula embili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha kwake wasayiza ukuthi yena uzabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangekhwele ziya phezulu khonala angazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena wanelisa ukuphuma angithi nxa esephumile lapha kule ncingo ngaphandle ngale i-bob wire zezingama double double waphuma futhi wafuca khona ngale waphuma wahamba ufanele ukuthi bangambamba laba bamtrain bamse army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijinyiswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngeke ngajo lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kanti wazalwa wathwani laba bantu bangabantu abakwazi ukudinga njalo bekungathi ayiviki kayisoze iyanele bengambamba njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba i-radius ethize kumba ama 5 kilometers around ijele kusiyale befake amakhamera ezihlahleni ukuthi lapho ungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikhamera lapho ungakhanya ungathi kunjanjalo wabonakala kuyo ikhamera yakhona imthatha khona le ezihlahleni elilula kodwa ke bagijima baya khonale bathi befika khonale kusho ukuthi yena besethibilikile waya lapho bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni le Studio 7 esesigabeni se Texas. isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathintambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya, umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngowa Fast 7.